Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wesibanga saphezulu wengcwethi zokulima lokulungiswa kwenhlanyelo yomumbu emazweni awezwekazi le-Afrika owenzelwa e-Crystal Lodge eHarare uqoqwe ngabenhlanganiso ekhankasela ukusetshenziswa kwenhlanyelo uqobo eye-Maize and Wheat Improvement Center CIMIT. Umhlonitshwa emhlanganweni lo ovele kugatsha lwezokulima uMnumzana Joseph Sikhosana oyingcwethi kwezokulima ulandisa ngokuqakatheka kwawo.
Kulesibungu esihluphayo okuthiwa yi-fall armyworm. Isibungu lesi siyakwazi ukuthi savela kwamanye amazwe kakhulu e-Latin America singene lapha e-Africa ngo-2016 sisukela e-Nairobi. And lesi sibungu sidla ikakhulu amabele, umumbu ikakhulu. Singaswela umumbu sesingene emabeleni.
Uqhubekethi bajonge njalo lokuphuma lamacebo lendlela ezingasetshenziswa ukusiza umlimi ezabelweni athole isivuno esingcono nxa ethe wasebenzisa lwehle udubo lwendlala elizweni.
Ngiyathemba abalimi liyakwazi ukuthi khathesi izulu kalisani njengenjwayelo esasiyazi. Liyana lihambe libe seliphenduka sekunguzamcolo khonapha sisavuna. So abacubungeli sebebuyele ezihlanyelo ezijiyeneyo eziphosa zihambelane lomkhathi and yizo esimele sizisebenzise. Lingangena emavinkilini lapha zikhona izinhlanyelo zakhona ezibhaliweyo ukuthi inhlanyelo ethize ngeka-Region 5 endaweni ewomileyo njengemathebele and south uthole enye futhi njalo inhlanyelo ukuthi inhlanyelo le iqondile endaweni ezilezulu eliningi. So yikho khona okengitshoyo ukuthi kuyaphathisa sibili kakhulu ngoba umkhathi esikiwo kathesi awusathembakali. So sokumele abalimi bahlale bekhangele njalo lilalele emarejweni ukuthi kuyavuka kunjani, umkhathi uyavumi njani, then yikho khonapho zabona khona.
Enye yengcwethi ephatheke kwezokucubungula ngenhlanyelo enhlanganisweni ye-CIMIT uDr. Thokozile Ndlela ulandisa laye ngokuqakatheka kokusebenzisa inhlanyelo yomumbu ehambelana lesikhathi esesiphila kiso.
Siyabona ukuthi ukuchisa sokuchisa okwedlulisileyo lezulu alisani njengoba kade lisina emuva ngale khathesi sikhangela ukuthi abalimi babekhangelela ukuthi nxa kufika uNovemba laphana isikhathi abaqalisa ngaso ukulima. Kodwa khathesi sesibona ukuthi izulu lize liqalise ukuna ngabo-January okutshengisa ukuthi umkhathi usuguqukile. Lathi sekumele sithi nxa sicubungula inhlanyelo sibone ukuthi inhlanyelo lezi zihambelana lomkhathi. Sesibona njalo ukuthi sekulokunye okuyizivungwana okusokusiba khona ekade singakujayelanga okusokumele lathi sibone ukuthi siyathatha amacebo okuthi abalimi banelise ukuzuza inhlanyelo ezimelana lobunzima bonke lobo obezivungwana obokuchisa okuswelakala kwezulu kumbe izulu elibuya ngesikhathi kwesinye isikhathi siyathola izulu elinengi ngesikhatshana esifitshane futhi nxa umumbu esimweni lesana osudinga khona kakhulu amanzi izulu selivalekile.
UNkosazana Ndlela uthi badinga indlela ezingasiza abalimi bezabelweni ikakhulu abalima umumbu emazweni awezwekazi le-Afrika.
Into enkulu engibona ukuthi izayenza ukuthi baguquke njengemizamo eyenziwa yi-CIMIT njengoba echilo omunye umlimi ukuthatha lezi nhlanyelo ezivuyileyo ezintsha siyezitshengisa kuma-farmers kuma-demonstrations bazibonele bodwa inhlanyelo lezi ezintsha lelezi ade bevele behlezi bezilima. Ngaleyo ndlela sibona ngani kungaba lula ukuguqula ukucabanga kwabalimi. Abalimi babe lokhu bebuyela enhlanyelweni zabo zekadini akade bevele bezazi.
Uthi kunenge usamele kwenziwe ukusiza umlimi ukuba aguquke kundlela abejwayele ukusebenza ngayo njengoba inengi lokhe lisabambelele kulokho elalikwenza endulo wona umumo womkhathi lomhlabathi kuqhubeka kuguquka.
Khathesi sokulokunye okuthiyeneyo engangenelisi ukumelana lakho umlimi yena uyabe lokhu elima inhlanyelo avele ayilima kudala. So ukuthi size siguqule ukucabanga kwabalimi bona ngani yiyo into khathesi engani isasithwalisa nzima. Kuzadingakala ukuthi abalimi bafundiswe.
UNkosikazi Mary Sikirwayi ongumfelokazi oleminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuzalwa ngomunye wabalimi abaphe ubufakazi ngenguquko esithe yaba khona selokhu waqala ukulandela imfundiso yengcwethi zesimithi. Lo mhlangano wensuku ezintathu ukhangelelwe ukubonisana kokungenziwa ukuthuthukisa isivuno sabalimi bemaphandleni ngemva kokusebenzisa inhlanyelo yomumbu ehambelana lomkhathi kwehlise udubo lwendlala emazweni awezwekazi le-Afrika aqhubeka ebheka. Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wesibanga saphezulu wengcwethi. Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni.